Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Nkwenkwezi. Uxolo balaleli imtshina yethu ibingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni.
Nabe kuyele muka ekhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulo mhlangano. Kuyakuzezela ukuthi uhulumende kakhanye manje sabantu bonke bekho.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimbalwa zibikwa kuyizo eziqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthatheli zindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Beatrice Mathutu utokwethusayo ukuthi sebekubone kanenge ukutshengisela ofana lalokhu sekugcina sokuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele kuthiwa kasiphume isihambi odlalo nje kuthiwa kasiphume isihambi. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanehlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqaphela besiye emsebenzini abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bonga Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Xa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwama-ofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zikoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lamabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele-South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ngokuqoqwa kwalokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhla ka-1 Nhlangula bazalubhekisa ama-ofisini ekhoni kaRamaphosa eUnion Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations zase South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho, asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasishukute wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Uma abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa, sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo. Ngesikhathi inhlanganiso Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela, uMongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamapemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ijumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ninguThuso Khumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development, olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities, ikhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kuyo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzane Mathemba kuye moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Uhlelo solusenziwa solungele ukuhlaziya i-competence-based curriculum eqale ngo-2015. Kwakuvele kukhulunywa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-7 kuza saziwa kubona ukuthi kuyini okuhamba kahle, kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe. Esingaphakathekeliyo thina njenge-approve embonakabadala abanye laba bakhonana nakho indlela uhlelo olufuna ukukhutshwa ngalo. Umbuzo ebuzwayo ivele baimpendulo zabakazifunayo. Le mbuzo yabo iyihleliwe ngendlela yokuthi abantu bemele bangenise okunye okungaphandle, ikakhulunje ngendaba yena le ekhala abadala abakhuluma ngayo. Nesithiwa bathi ama-priority questions, akula ndlela yokuthi umbuzo lana futhi uhambelane lesimo kumbelo okufuna ukuzitiswa ngabantu. Iyakhangela indaba le engitho indaba yekhadi e-continuous assessment learning activities, indaba esebhudini emalane, hhayi akuna mbuzo oyidingayo.
Ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso kuyini?
Thina njengenhlanganiso besikhangele ukuthi imbuzo ingaveli test, imbuzo ivele ikakhulu ebantwini abahlangana layo i-competence-based curriculum okungawabali ekulungiseni i-questionnaire. So i-questionnaire yabo lisibuyi yokuthi kasana nalokho esikubonayo thina njengababalisi labanye abaphathelane kwezemfundo, hhayi kukhondane nabonabo laba abafuna ukuthi uhlelo labo uhlelo lethu ngalihanyela lalethani lokho abantu bevelele kudinga ngale ndlela elalethwa ngayo ngoba kuhlanekele ukuthi nxa i-competence zezicurriculum le ibuya kusetshenziswe indlulamakanga indlulamakanga i-commission report recommendation ezichazayo ukuthi akumelanga kubuye kuphela kuyikuthaka oluphi solunyekayo kodwa kumele kubuye lamanye ama-resources anjenge-funding uhulumende indlulamakanga commission report iyatho ukuthi uhulumende kaqale ikhwama okuthiwa i-education equalization fund lapho azakhangela khona ama-resources esilawo elizweni bese kuthiwa akuphume imali engaka ezayayizama ukuyenza izikolo ukuze zilingane ukwenzela ukuthi i-competence based curriculum le nxa isenzakala ingazi ekadaleni njengalokho esikubonayo kumani pho isikhwama leso nxa abantu sikhuluma ngaso lokuthiwa ilizwe kalina-resources kodwa kese sikhangela thina ukuthi ngendlela okuavuza ngayo kuze kuyevumbuluka sokunabanye okuthiwa ngama-gold nasiya kuvumbuluka upresident owadlulayo umgabo owakhuluma ngokuthi sokuqasha i-15 billion kapho kuyisikhathi se-competence based curriculum khonaa ukuthi izimali zona ziyangazazi zanzeke ukuthi ibuye i-competence based curriculum ingayani ekhulu ebadaleni
kubizwe abantu bonke okumele bebekhona ama-stakeholders njalo ukuphatheka kwawo ngasiza yini
na sesibuyele emuva sesikhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhanda manje ukuthi abantu bonke bebekhona ngoba nga yinto yabhethini ukuthi abantu bonke bebekhona njengamdlaliqala ngo-2014 i-consultation kapo-2014 uhulumende wayihlengile kwakulama-flyers kwakulama-poster imbiko emaredweni yayiphuma njalo nje imbiko kuma-TV yayiphuma njalo nje kodwa kakhethi kungumlando wababalisi ukuthi benze ama-flaya benze ama-post yeke yibo abayenza futhi bezinye emezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikuvuka uhulumende lapho funa ukuthi bona ababalutshana bazabe bebekhona beyenze into okuthiwa i-rubber banding kuhlelo lakhe vele selulungisiseziqedile kuthiwa abantu abayigcwalisa ijiso kumbe intando yalowo ongumnikazi wohlelo kanti ngesindebele ukuthi ayenyakele udaba isimaji abantu bengavele bafike lapha yibabayenzile khona kokudala impumelo.
Hello ke ngumnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi APTUZ obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesiqubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars. So kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe-official rate ele-Reserve Bank kumbe esingathi i-auction rate siqhathanisa le-black market. So abantu abaningi sebebalekela i-Zimbabwean dollar ukuthi abalathemba u-Zimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge i-US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona abafuna ukuthi bawuwise umnotho ngabomu phambilini kokhetho. Uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibila abantu abenza abakwenzayo aba kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence uze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenze into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba kuzimdola abaselathemba khathesi kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asitshengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki zisenzakala.
Ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngingathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kaselathemba kuzimdola abaselathemba khathesi kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asitshengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki zisenzakala.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary embali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimhlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha abahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela buthi ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi Mnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela. Sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eBinga. Kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hhayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela, lini elikhulumisa itonga lingabi yingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele, lini elikhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi yingxenye ngoba umthwakazi into ngabantu abakhulumisa indebele. Sebeqalile futhi abantu bezano no ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele.
Studio 7, Studio 7, salibonani, njani, hai, nasiapila, mbe, njani, mbonke kwenye mapu, hai, hai, sina hapa siapila. Hai, bantuwe, nchi siapunga, ndaba, tisi, edisi, pazona, zinandi kakulu, ndaba, ezinti, ndaba, ezutu, ndaba, puti, esi, standaro, ya standa, mpela, mpela. Hai, nchi ya mpaule, nyantu, talo, utuwa, batu, mkanda, utuwa, mkanda, utuwa, banu, utuwa, wayilo ovethe uthe zimbabwe kulungile yeso kungcono sokungcono yazi umuntu lo kakhulumile kuhle kakhuluma kuhle usivusulaka lathi sinde sasingama ovethe usivusulaka usivusulaka undodalo ngoba nayikhuluma sithi zimbabwe sisezamabhunu kwakurongo kwakutheni akulabhunela ke labulala umuntu akula kathesi amagugura wonde babulala abantu babulala bababethu bababulala babaqeda nya yena kathesi ukhuluma uthe naye kwakungcono yikathesi kungcono
Salibonani, salibonani balaleli be Studio 7 okhulumayo ngumusical Ndebele wesigaba sakomasendo ePlumtree ngikhuluma ngise South Africa ngithi balandeli be Studio 7 nabalaleli ngoba selokusazala sizalele ekuhluphekeni singakaze sibe ngabasebenzi abathini singakaze sidle imali yaselizweni lethu ngoba sakhula kwabanzima sahluleka lokuqeda izikolo safohla elizweni saphila kwamanyamazwe kungekho kubalulekileyo ithi ngendaba yokusebenza sibe sikuholiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe sihlukunyezwa ngamaChina abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi lemichina yokusebenza kodwa kuzwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usuhlukunyezwa uselizweni lakini ngabantu abangeke bakuholela imali etheni tabona abazokwazi ukuthi bakhiphe leyo bathathe yona le mali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle bezenelise futhi ngokunjalo kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokho ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni njengoba lelizwe lingalamali bazoziphandela bona thina esikutholayo sithole emsileni imali engenelisi ngisho lokuwondla imdeni yethu kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebechayo ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko so kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyabe ingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa ukungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye usizo kathi kuyizinyembezi futhi kuthini ngiyabonga angeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo esilesifiso sokuthi siyephila kulona ngelichiya lapho bathandekayo okhulumayo ngozikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwaMasendo ngiyabonga
ngithwanile emsakazweni mina ngibawa uMpofu obuya la enkai ngilombono ngangazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumele ngithi ngumbuzo ukuthi kungani kathi siNdebele sibulawa kabuhlungu kanje uthola ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayesiNdebele bakhuluma ngenye indlela odla ukuthi alinanzelele ukuthi alilandelele igama lakho nibonga ukuthi hayi leli liqosheme lelalisile igama lakho asiyindlela elikhulunywa ngakhona angazi mhlawumbe ukuthi sihlangana lezinye indimi sihlangane sigcine sokukhulunywa ulimi olungazwakaliyo olungaqondile kahle yebo siyazi ukuthi ngeke usikhulume kahle sonke sibe singesiphelele ungazange udobhe olunye ulimi uhlanganise kodwa ke siNdebele sibulawa kakhulu okwedlula sonke indimi okunjengokuthi umuntu athi khona maye khuluma ngendlondlo uziti ihlohlo hayi indlondlo loba athi ipipi ethi pimpi hayi bakithi asikhulumeni isindebele njengoba sinjalo uma umuntu engasazi isindebele angazi kumbe ngumbono wami kumbe mina yimi esengikhuluma izinto ezingayisizi kodwa-ke isindebele sifanele ukuthi sikhulume njengesindebele njengokuthi isishona laso sikhulume njengesishona ma kuyisitonga sikhulunywe njengesitonga ukuthi sikhulunywa njani isikhalanga sikhulunywe njengesikhalanga kuhlonitshwa indimi ukuthi indimi zonke zihlonitshwe njengoba zinjalo ngoba abanikazi bazo bengabantu abaphilayo emhlabeni abalilungelo lokuphila emhlabeni njengoba unkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni angazi mhlawumbe ma kuyukuthi kukhona engiyabe ngikukhulume kwaba ngokungalunganga ngicela uxolo ke kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isindebele kasikhulunywe amagama amaningi akhulunywa lapha esiku-Studio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesindebele abakhulunywa isindebele uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyukuthi sivele sesikhulunywa njalo isindebele
siyabonga abalaleli bethu lawo-ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba se-Belgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okuningi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe.
Nga kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusitsho ukuthi yes mina mbona ngathi sebediniwe ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana ye-Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana kodwa ke sekuthethe phose umnyaka sowuhambile sibili amasosha asediniwe njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe-Russia ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathi zezemelika ziyadlula laphana ziyetshaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona okunjengokuthi angithi command center yebe ngemuva bona bephambili kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale so ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe sebevukela umbuso lo okaPutin ngibona ngathi kungaba njalo khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakala ukuthi iyenze njani nxa ngingahle ngiphendula umbuzo wakho wesibili ye kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la awe-Russia asethwele nzima kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khonoko ukuba ngumvukela kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yabakhona ama-Russians bayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government ngoba umbuso wakhona yiwona lo oqinileyo li-authoritarian kind of rule eyenza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo
lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma-ke ecingweni ese-Texas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku-1 Nhlangula phezu kwabokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com olivalelisayo ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.